mkhuhlane lowu usuqede abantu kakhulu ikakhulu omama ikho kuqakathekile kakhulu ukuthi bayaziswe kumbe kube le awareness ngemvukuzane leyi njalo abatshoyo kumbe abaphenyaphenyayo abayenza ama-research sebenanzelele njalo ukuthi isifo lesi labobaba lakho senge ngezwa ukuthi kulama-cases nje ambalwa lapho labo asebeke bahlaselwa yilowo mkhuhlane yikho ke kuqakathekile ukuthi kube lomkhankaso omkhulu kakhulu ulimukisa abantu ngomkhuhlane lowo ungananzelela vele nje imkhuhlane yonke yemvukuzane imkhuhlane ebulalayo kakhulu yikho kuqakathekile kuphela nje ukuthi i-breast cancer yona ibulala isitshaba sonke kambe nxa omama abaningi bengabulawa i-breast cancer okusho ukuthi phela hayi isize asisekho so kuqakathekile kakhulu ukuthi omama babekwazi bafundise bathole usizo kusesemasinyane
Omama beZimbabwe ungathi balolwazi olwaneleyo yini ngemvukuzane yevele
sina okwethu eZimbabwe kulusizi inkomo ngoba ungananzelela vele ulwazi luphelela nje emadolobheni kakhulu lawo amadolobho amakhulu ngingasabali amancane anjengawethu lawa oGwanda labo Beitbridge labo Plant yikho ke mele ulwazi luphume kakhulu luye lasemakhaya lapho kuthiwa khona kukomnyama ubambile khona lufike ngoba thina lapha eZimbabwe asikafiki ezingeni sibi lokucabangela ama-rural women ethu omama basemaphandleni kungani sibakhohliwe sibi so kuningi okusamele kuyenzakale ukuze abantu omama bebe nolwazi lemkhuhlane leyi esiqeda abantu kangaka eyemvukuzane
obaba bona ndima bani abangayidlala ekulwisaneni lalo mkhuhlane
ungananzelela vele obaba kakhulu yibo abajayele ukuba ngithi le say kumbe lokutsho lokulawula lokuphawula ukuthi omama bahambe ezibhedlela kumbe bangayi sengikhulumela kulabo abathethweyo lalaba abasahlala labo baba babo ababamba ngezandla eziqinileyo yikho ke nxa kuthiwa kulomkhankaso kakungabi lomkhankaso okhangele omama kuphela kodwa kube ngumkhankaso ogoqela obaba ukwenzela ukuthi ubaba angalimuka ngalowo mkhuhlane laye ulakho ukuthi ancedise umama ikakhulu ngoba abesibhedlela omongikazi lamadokotela ayatsho ukule ndlela yokuthi uzikhangele ngayo uzihlole ukuzibotobotoza usize ukuthi kumbe ungabe usulawo lowo mkhuhlane obaba labo kunganceda ukuthi bancedise omama ukuthi labo bebotoze bakhangele ukuthi kambe umkami engabe selawo lowo mkhuhlane so engutsho yikuthi obaba labo balendima enkulu yokudlala xa sikhangele imkhuhlane le labo i-awareness kayifike kibo xa kukhulunywa nge-breast cancer babalwe labo phakathi ukwenzela ukuthi bancedise